Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kaMeya umnumzana Gift Banda kanye lo councilor ka ward 21 edolobheni lakobulawayo sebemiswe umsebenzi ngumphathi ntambo wembuso yezabelo lezakhiwo.
Sikhangelele ukuthi ama civil society organizations etholakale ekhuluma sobala ngezinto zona lezo, hathi ukuthi babe ngabantu abazithuleleyo, babe angani ngabantu abesaba ukuthi bazavalelwa phandle nxa kuyekuthi bangacothoza uhulumende. Ukumcothoza uhulumende kumbe ukucothoza abaphathi bentambo akutsho ukuthi siyabazonda.
Amalunga ekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende akhuthaza abenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ukuba baqhube umsebenzi wokuba lilihlo ekulolongweni komthetho owePublic Health Act. Abongi baseZimbabwe sebekhalale umsebenzi besithi bafuna iholo labo lamabhonus abangayiphiwanga nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abongi labongikazi sebekhalale umsebenzi besithi bafuna iholo labo lamabhonus abangayiphiwanga nyakenye. Izibhedlela zelizwe ezinkulu zakobulawayo laseHarare bezingasebenzi kahle lamuhla kulandela ukukhalala umsebenzi lokhu. Umnumzana Enoch Dongo, isiphathamandla senhlanganiso yabongi, utshele iStudio 7 ukuthi ukukhalala umsebenzi lokhu akulani lokwenziwa ngabodokotela labo abasekukhalaleni umsebenzi besithi bona bajonge ukuthi uhulumende abaphe imali yebonus abangayiphiwanga nyakenye kuphela. Odokotela bona banezikhalazo ezimbalwa ezigoqela ukungengezelelwa imali yama-allowance, ukuvunyelwa ukuthenga impahla phandle kwelizwe kungelamthelo lokunye okunenginengi. Amalunga ekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamende akhuthaza abenhlanganiso ezisebenzelana lozulu ukuba baqhube umsebenzi wokuba lilihlo elibona ukuyikho hathi ukukhekeleza indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo likazulu kwezempilakahle, bakhankasele inguquko emthethweni olawula lumsebenzi elizweni owePublic Health Act Bill eyathenjiswa ukuba izokwethulwa kusiyaphela umbimbitho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni oqoqwe ngamagqwetha alwela amalungelo oluntu enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene labe Save the Children le Training and Research Support Center wokubonisana phezu kwendlela ezingasetshenziswa ukukhankasela ukulungiswa komthetho wePublic Health Act. Lumhlangano wenziwe ngenjongo yokuphuma lendlela abenhlanganiso ezizimeleyo ezingasebenzelana lozulu lamalunga edalela ePhalamende ukulolonga lumthetho. Omunye walamalunga ekomiti yezempilakahle emela isigaba seBinga North edalela ePhalamende, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi kumqoka ukuba lezinhlanganiso zitsho mgceke isimo eselizweni hathi ukukhekeleza ngoba zisesaba abezombusazwe.
Sikhangelele ukuthi ama civil society organizations etholakale ekhuluma sobala ngezinto zona lezo, hathi ukuthi babe ngabantu abazithuleleyo, babe angani ngabantu abesaba ukuthi bazavalelwa phandle nxa kuyekuthi bangacothoza uhulumende. Ukumcothoza uhulumende kumbe ukucothoza abaphathi bentambo akutsho ukuthi siyabazonda. Kuyabe sokusitsho nje ukuthi thina into esiyikhulumisa esidingayo njengabantu njalo njengama civil society organizations sidinga ukuthi khona izinto zihambe kuhle ngaphakathi na kwaleli lizwe yikho nje sikudingayo
esekhuluma ngalo umthetho we public health act oloke ukhulunywa ngawo kusukela ngesikhathi sika hulumende omanyano usibanda uthi ulethemba lokuba abogaja lwezempila kahle bazokufeza abakuthembisa ikomiti yezempila kahle le lapho umabhalani walo ebizwe ukuzachasisa ngesimo sebhilile
siyakhumbula ukuthi umthetho we public health act ngumthetho ofakwe ngesikhathi sika Rhodesia ngama 1924 kuzalwa umongameli waleli lizwe lakathesi awukabile amendment awukalungisiso ngakula lutho osulwenzakile so yikho ke sizama ukuthi sibaphushe sizwisise ukuthi kanti kungani kuphuza ukuthi silungisise izinto ezimayelana lempila kahle yabantu isizathu yikuthi asibambeli phezulu asigijimi lalokho ofuza ukuthi kugijinyiswe
ekhala ngabaphathi intambo bakahulumende okhona ukuba abazihluphi ngendaba ezimqoka eziphathelene lempila kahle kaZulu
okwenza ukuthi kube njalo ukuthi bona abaphathi intambo bona labo esikhuluma ngabo uma bangagula lezihlobo zabo ngabangeni kwezethu isibhedlela bayaphandle kwelizwe okwenza ukuthi besilele kulokho okufuza ukuthi kwenziwe masinya kulungisiswe iministry le ekhona uminister lo okhona obelesikhathi eside kule ministry baqalise ngo 20 I think ngabo 2000 ukuzama ukuthi beamendele libhili lanamhlanje 17 years down the line 20 years down the line
kuvunyelene kulomhlangano ukuba ichujiswe lindaba yoguqula umthetho we public health act wona osulesikhathi eside wabekwayo kuphathise ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle elizweni ngimele istudio 7 ngise Harare ngingumevis gama
Abasakhulayo abavela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo sebeveze imbono ehlukeneyo phezu kwamazwi kamongameli Mgabe awukuthi akula omunye olungele ukukhokhela ilizwe ngaphandle kwakhe yedwa. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ilanga lakhe lokuzalwa eMatobo ngomgqibelo uMongameli Mgabe uthe uzaqhubeka esembusweni ngoba uZulu uyamthanda kanti njalo kakho ongabusa ilizwe kuhle njengaye uthi uhulumende wakhe uyabaqhakathekisa abasakhulayo ngoba beyibo ikusasa leZimbabwe Okungamazwi amukelwe ngenjabulo ngosakhulayo weZANU PF umnumzana Andifasi Banda
ukusikhuthaza lapha lokhana lathi kuyasinika intshukutsho njengabasakhulayo ukuthi sokufanele lathi singene ezikhundleni oyekuhlalweni ezinjengabo council labo lama MPs simele ibandla leZANU PF
Umbuzo odida abanengi ngothi kanti bona abasakhulayo abasekela umgabe kuyini abenzela khona lona ilizwe elimi manzonzo lemisebenzi ingatholakali. Uyaphendula umnumzana Banda.
Okokuqala ngathi ukunikeza abantu abamnyama umhlabathi esizweni seZimbabwe. So thina siyamsekela lapho khona lokho asebenzela khona nangokunikeza imisebenzi.
Kodwa umkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe umnumzana Zenzo Nyoni uthi abasakhulayo beZANU PF akulalutho abalutholayo kuhulumende ngaphandle nje kokusetshenziswa kuphela.
Usizi Nkomo yikuthi ontanga abeZANU PF yilabana abangalanto yokwenza abasetshenziswa ngendlela embi.
Uthi umbuso kamongameli Mgabe ngumbuso omubi njalo ofundisa ontanga into ezingalunganga eziza kwenza labo babe ngabakhokheli ababi kwela kusasa.
Umbuso kamgabe ngumbuso oncindezelo njalo ufundisa ontanga ukuba bebe ngontanga abazakhula bengathembeki.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi abasakhulayo beZANU PF basekela umgabe ukuthi aqhubeke ebusa ngoba nguye yedwa umkhokheli abamaziyo.
Abakaze bamthole omunye umkhokheli ngaphandle kukapresident Mgabe ngakho kungaba zimanyana kakhulu ukuthi bacabange ngelinye ilanga sokulomunye umkhokheli welizwe leZimbabwe.
Umgabe ukhuthaze njalo uhulumende wakhe ukuthi evuselele uhlelo lweNational Youth Service lona olusolwa kakhulu nguZulu esithi injongo ngeyokulolonga ontanga laba ukuthi bahlukuluze abantu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Gift Banda kanye loCouncilor kaWard 21 edolobheni ebalisa isizinda leChabalala koBulawayo sebemiswe umsebenzi ngumphathintambo wezombuso wezezabelo lezakhiwo uMnumzana Sevia Kasukuwere evethesa umlandu wokuphatha buchapha umsebenzi kunye lobugwelegwele bokungathembeki icorruption. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngugceleyo ekwabulawayo.
Emhlanganweni lentatheli izindaba lamhlanje emahofisini ebandla lakhe leMDCT, umsekeli kaMeya wakoBulawayo uMnumzana Gift Banda uthi bona lokhe besemsebenzini njalo lencwadi ezibamisa umsebenzi abakazitholi. Ethi le indlela yebandla elibusayo lokuzama ukubaxotsha umsebenzi ngoba lamacala ababhekane lawo awana bufakazi.
Asikatholi izincwadi ezisimisa umsebenzi njengomeya wakoBulawayo lo councilor uMadengu. Kodwa kuyinjongo yezanu PF ukuthi basethe i-tribunal ukwenzela ukuthi sithole silecala elingekhoyo. Ngoba le ndawo le abakhuluma ngayo indawo engekhoyo. Akula lease agreement eke yenziwa kuleyo ndawo.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa omela izisebenzi zikamasipala uthi indlela icala eliphathwe ngakhona akulandelwanga umthetho njalo kusobala ukuthi kungeniswa ezombusazwe. Ethi indlela uKasukwere aguqule umthetho ngomnyaka odluleyo sekumuphe amandla okuxotsha abantu mahlayana.
Thina sikubona nje ithiseni unfair labor practice. Sikubona ukuthi khona akulunganga ngoba abazange belandele ubufakazi obe bukhona. Thina sibona ngazani into leyi it's more political than work related.
UMnumzana iPhithule Maphosa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu yena uthe yebo baxotshiwe kodwa vele baxotshwa sebevele sebebhubhise uBulawayo.
Into ebuhlungu nje ukuthi baxotshwa sebeyibhubhisile uBulawayo kusiya ngokuthi uTsvangirai MDCT yakhe abalaleli abantu masibatshela ukuthi bengaletha abantu bokuza bezothatha ama-positions e-leadership ngapha endaweni ezingaso zakibo. Abantu laba bebesebenzela indawo zakibo bethwala imali lapha bezisale yikho bekwanisile ukuntshontsha kwenzani beluta ama-stands.
Okusikhundla sinye ebandleni le-MRP uMnumzana Mbonisi Gumbo yena uthi uvumelana loKasukwere ngoba okhansila bakoBulawayo bangamagwelegwele njalo ngabantu bokuza iningi labo.
Lanxa nje ngingazwani lo Sevia Kasukwere kwezinto eziningi azenzayo kodwa ngivumelana laye ekuxotsheni u-deputy mayor wakoBulawayo loKansila wakhe lo owesizinda nxa ubugulukudu akade bekwenza esithi kansili lokutshontsha akade bekwenza isikhathi sonke. So laba vele kabahambe kasibazweli.
Olwela amalungelo kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthe kulusizi ukuthi inkokheli ezithenjwa nguZulu zifumane zilamacala angacaciyo.
Kulusizi ukuthi abantu ngemva kokusebenza nzima besithi balwisa i-corruption yezana kuposition kutholakale omunye umuntu okuthiwa u-corrupt. Kungaba lusizi ukuthi kuthiwe imisebenzi yezana kodwa uma kuqinisekile kukhangelelwe ukuthi ubukhokheli bebandla le-MDC lalo lubona ukuthi luyenzani.
UBanda ucalwa ngaphansi komthetho wamadolobho u-section 114(1)(c) owe-Urban Councils Act chapter 2915. UKasukwere uthi uBanda wasebenzisa amandla akhe njengomsekeli kaMeya wathola ustand number 18826 BT Townhouse e-Ascot ngomnyaka ka-2015. waphinda njalo wazitholisa ilisi kustand 187964 kobulawayo esasimele sithengwe ngaphansi kohlelo lwethenda. Ukansila kaWard 21 uRuben Matengu akangenanga umhlangano labono zindaba ukuba achaze olwakhe udaba aluxotshelweyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya amazwi kamongameli Robert Mugabe ejabulela ilanga lokuzalwa kwakhe aphathelane labasakhulayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Farmajo wele Somalia usenqume ukuba ilizwe lakhe liphansi kodubo lwendlala enkulu ebangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Kunje lelo lizwe elisemhlubulweni we-One of Africa lilwisana lodubo olukhulu lwendlala. Ele Pakistan libikwa seliqinise ezomvukela esigodlweni salelo ilizwe Islamabad phambilini komhlangano omkhulu wezenotho oqala kusasa lapho abakhokheli bakwele Iran leTurkey abakhangelelwe ukuba khona emhlanganweni wamazwe alithumi owe 10 Nation Economic Cooperation Organization. Umnotho elizwe ukhangelelwe ukutshaywa amadolo ikukhalala umsebenzi osekusenzakala emisebenzini eminingi ngalezinsuku. Ilizwe lilakho kulahlekelwa imali eningi kakhulu ngelanga nxa izisebenzi zikahulumende zonke zingakhalala umsebenzi njengalokhu ezikwethusela ukuthi zizakwenza kusukela ngevikezayo ngomvulo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yamatitshala iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vusi Muzi Mahlangu.
Sikhangelele ukuthi ke nxa singakhalala umsebenzi ke yiyo kuphela indlela engenza ukuthi ke umqashi wethu ongukhulumende azwisise udubo lwethu esiphakathi kwayo, ngoba siyakwazi ukuthi ke lokhe kusukisela last year asikatholi ama-bonuses ethu. Njalo nje umqashi wethu ukhanya ngani kazimiselanga kakhulu ukuthi ke azwisise udaba lwethu, sikhangelele ukuthi aphumele impumela ebambekayo. Kungakho-ke nxa singenayo ukukhalaleni umsebenzi lokhu sikhangelele ukuthi ke umqashi kuzaba yindlela yokuthi asinike imali yama-bonuses ethu ya-last year 2016.
Khonokho ukukhalala umsebenzi libona ungani akusoze na kuphazamise umnotho welizwe?
Kuzawuvele kuwuphambanisa umnotho welizwe, kodwa ke siyakunanzelela futhi ukuthi ke ukungasiniki imfanelo zethu ungaukuthi siholise amabhonasi zethu kuyasiphazamisa kakhulu thina njengezisebenzi, ngoba kudala ukuthi singasebenzi kuhle, njalo kudala lokuthi imizimba yethu ibulawe ikufuthelana esikubiza ukuthi yi-stress. Kungakho lokho-ke singakukhangela kuhambe ukuthi ube kuhambe umnotho-ke sizawulondoloza, kodwa-ke izimuli zethu-ke zona zidlani. Njengoba nje siyakwazi ukuthi iholo esiliholayo livele lona akaleleli ukuthi lisiphile ngendlela eqondileyo, esikubiza ngokuthi lingaphansi kwe-poverty timeline. Kufanele ukuthi-ke umqathi laye awunanzelele khonoko ukuthi-ke njengoba nje kungaphazamisa umnotho, lathi kuyasiphazamisa kakhulu lezimuli zethu lempilo zethu.
Kuvame ukubana nxa lingathola iholo lebhonasi intengo yezinto ezitolo lapha layo ikhuphuke, libona ungani kungaba njalo yini akusoze kugcine njalo sokusenza kufanane lokuthalila bonus?
Yeah, kungenzeka konokho, kodwa ke siyalandzelela ukuthi ke nxa sesithe sathola imali zethu ziningi indawo lapho esingenelisa khona ukuthi sithenge ikakhulu ukudla, kungeneliseke ukuthi ke abantu baphume emazweni abangumakhelwana bayethenga lokhu lalokhuyana. Njalo nje siyananzelela ukuthi esikhathini esiningi uhulumende usethe izisebenzi zikahulumende kumele zibe yisibonele kutheni-ke nxa zona zingaphiwa imali ephezulu kumbe zinganikwa ibhonasi kumbe zibe lokukhweza kweholo, lokhu kubangela ukukhwela kwezinto lokuthi umnotho ungami kuhle. Siyananzelela ukuthi konke lokhu akusiyoqiniso. Izinto ezibangela ukuthi umnotho welizwe ungami kuhle sonke siyazazi, kodwa siyazibalekela. Ngakho-ke sicela ukuthi uhulumende afake ama-priorities akhe kumbe izinjongo zakhe zibe sobala, aqakathekise lokhu akumele akuqakathekise. Ukukhwela kwezinto kubangwa ngezinye zezinto ezenzakalayo khonapho ezingama-policies e-government naleyo angahambi kuhle kubangela ukuthi-ke isimo somnotho lesi sibe sibi kangako. Ngikayenela ukuthi kuyikucatha ngomunwe nje ukuthi-ke xa ukuthi-ke izisebenzi zinganikwa iholo elicacayo sokuzadala ukuthi umnotho welizwe ungami kuhle, ikucatha ngomunwe nje kwabantu ababalekela iqiniso. Uhlupho lolu kalukhangelanga ababalisi bodwa, kodwa sonke isisebenzi sikahulumende isivu 70 sihluphekile ngokufanayo.
Hello ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso ebona ngenhlelo zokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku amakhompyutha kwezentuthuko, iComputer Society of Zimbabwe babe lomhlangano wemfundiso ngokusetshenziswa kwale mitshina edolobheni lakoBulawayo. Omunye wabasungula lenhlanganiso onguye okade ekhokhela kuhlelo lwalamhlanje olwenzelwe eBulawayo Club, uDokotela Themba Nyoni ubechasisa indlela ezijeneyo ezingasiza abantu ikakhulu abatsha ababona ngani ukufunda kunzima ukuze labo kube lula kibo bencediswa lulwazi abangaluthola kumakhompyutha. UMichael Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa laye uNyoni ongumbalisi omkhulu ekolejini leNUST echasisa kabanzi ngalolu hlelo.
I-computer is the future. And everything esiyayenza iyasebenzisa power yama-computers. And so i-knowledge ikhona kuma-computers and indlela zokusebenza nabantwana abalama-learning difficulties ziningi kuma-computers.
Bakhona na abatsha abaningi eZimbabwe ababona ngani kunzima ukufunda?
Bakhona sibili abaningi, even iminister education ilayi department okuthiwa yi-school psychological services ukuthi izame ukusiza abantwana abanjalo. But ngenxa yokuthi ihulumende iyandelwa njalo abantwana bakhona abaningi, le-expertise yakhona imbutshwana. So abantu abethu labana yibo uthuluthi umphakathi uyabalabhela athi khona ngabantwana abadala, ngabantwana abangezwayo, ngabantwana abangafundisekiyo.
I-curriculum entsha eqeda ukungeniswa nguhulumende ngonyaka ondlule isiyenze ukuthi ukufunda kube lula na kwele Zimbabwe?
Ikwenza ukufunda kwabo kube lula ngoba nxa ufunda ngesilungu lulimi lemzini, lulimi ongalaziyo and okumele ukucabanga, uqale ucabangisise ukuthi into le nxa ikhona ngesilungu ivela ngathi ngesiNdebele or ngesiShona or ngezinye indimi ezikhona. And so ukuthi i-curriculum isivumele ukuthi abantwana bafunde ngendimi zabo iqonde kakhulu izanceda abantwana laba.
Bengicela ukuthi ungichasisele ukuthi kuyini ama-ICTs njalo lama-ICTs asebenza kanjani?
I-ICTs i-information esiyithola kuma-computers. And so not only ama-computers, namafoni, lezinto esingazisebenzisa ebantwaneni abancane nabalama-learning difficulties. Sithole ukuthi kulama-pen, kulama-pencil for instance, ukuthi khona i-pencil liyana nxa umntwana ifake ebhukwini, i-pencil liyana iyambalela, iyascanner i-print liyana, ibisimbalela back. So umntwana olema-reading problem, i-pen enjalo ingamsiza kakhulu.
Hello, nguDokotela Themba Nyoni oke wasebenza labantwana abangafundi kahle njalo ungumbalisi ezifundweni zaphezulu ekolejini leNUST ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Mhlaka 20 ngonhlolanja inhlanganiso yamazwe womhlaba jikelele United Nations yathatha isinqumo sokuthi ilizwe leSouth Sudan selendlala embi okumangalisayo okumele inqabelwe zinhlanganiso ezijeneyo lamanye amazwe. Umnumzana Mike Turner omele isikhulumele sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olo State Department uthi indlala le ngeyokuzenzela ngoba kulempi yomvukela kweleSouth Sudan. Uthi abalwisanayo kulelo lizwe kabafuni ukukhumelana umlotha. Ilizwe leSouth Sudan lathola uzibuse ngontulikazi ngomnyaka ka-2011. Kodwa ke wathatha inyanga ezimbalwa ukuthula elizweni leli kulandela ukudonselana kwezombusazwe phakathi kukamongameli Salva Kiir lwaye ngumsekeli wakhe umnumzana Riek Machar okwenza kwaqhamuka impi. Walotshelwana isivumelwano sokubeka phansi izikhali ngomnyaka ka-2015. Kodwa lokhu akuzange kumise ukulwa phakathi kwamasotsha asekela ukhilo Makha. Konke lokhu kwenze ukuthi umnotho welizwe leli udilike okumangalisayo njalo kube lendlala. Okwamanje kulabantu abafika inkulungwane ezilikhulu abafuna ukudla kuthi ke abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.5 million bakhangelwe ukuthi bazadinga uncedo lonyaka. Uthona uthi elemelika lihlulukelwe ngokwenzakala kulelo lizwe. Njalo lifuna ukuthi ukhi akubeke sobala ukuthi uzavumela abantu abanika ukudla ukuthi bafike endaweni zonke zelizwe. Uthi inhlanganiso ezizimele zodwa zithwele nzima ngokuzama ukufika endaweni ezijiyeneyo. Uthona uphinde wathi elemelika yilo elikhokhelayo ekunikeni ukudla abalambayo kulelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngesikhathi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bebhekane lodubo lokuhlukunyezwa kudlakela luqondiswe kwabuza abanye babo eBotswana bona bathi loba nje kungeladlakela kukhona ukuhlakanyezwa ngendlela ezehlukeneyo endaweni eziningi zalelo lizwe. Okuningi sikuzweni kuMartin Ngwenya intatheli zindaba yeStudio 7 eseBotswana.
Manje eBotswana ungakabi lodlakela olubhekiswe kwabozokuza abeZimbabwe bathi kuyafana nje ukuthi lukhona loludubo ngoba behlukunyezwa endaweni ezijeneyo. Umnumzana Stanley Ncube uthi noma nje kungela kuchaya kumbe ukubulala bokuza eBotswana impatho iyafana nje leya South Africa.
So xenophobia yabo ikuma structures kahulumeni even usifeze inyaka eminingi kangaka uzathola ukuthi bakubandulula nxa uthi uaplayela ama-permits okuhlala permanent residence kunzima. Kufana lo muntu ofika izolo nje akulanga ukuthi ususebenze lapha ukontribute kwi-economy le bakhangela ukuthi wenzeni ucreate employment. Ufana nje lo muntu ofika izolo.
Uthi izenophobia yodlakela ize ibe ngcono ngoba abantu bayakwazi ukuthi babalekele ngaphi.
Nxa umuntu ezama ukuextenda kuyahlupha. Nxa umuntu angathiwa usebenze kwenye indawo ipermit yakhe ingayisingaleyo inkampani uyaxotshwa uyadibhothwa konke khonokho ye-xenophobia kodwa engaviolent kodwa ibuhlungu eviolent ingcono ye-South Africa ngoba umuntu uyakwazi ukuthi lapha akangisefu ayehlala indawo ezisefu.
Kukanti abanye bathi okubuhlungu ukuthi labo abangabala maphepha okuhlala eBotswana kabasatholi ngisho usizo ezibhedlela.
Abasaselaphi abaseselaphi ngenxa yokuthi sihlaleleni asibuyele but ukhama wathi abantu kabelatshwe ayikho nto umuntu azafi yena uba lecala umuntu angafela la egula.
Akupheleli khonapho kuphela abanye bekhala ngokuhlukuluzwa ngamapholisa kakhulu nxa kudingwa abala maphepha ohlala elizweni. Kukanti abanye bayancitshwa iholo labo ngemva kokusebenza endaweni ezijeneyo ikakhulu emaplazini kanye lezindlini. AbeZimbabwe kwezinye indawo ezeSouth Africa ababuquthi ngenxa yokuqhamuka njalo nje kodlakela lubhekiswe kwabozokuza. AbeSouth Africa bakhala ngokuthi abansundu abavela kwamanye amazwe babathathela amathuba.
Siyabonga Martin Gwenya. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhla. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.